Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eLuveve njalo agulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisila waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lonina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Ngiyaphila benjandani. Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhe begulagula ikakhulu kulomfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unida amachubu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 ha uthwele nzima lokho asusela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes yokudla okuncane nje vele nxa ihambe egangeni semele ihambele kulawo machubhu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi kungatholakala uncedo labanye nje lokho beyingani bayesiziso nje but hayi ngani kuba ngcono kulowo baba ndilawo omnye wako osiziba laye ulokhu ekhala ngaso isiso kodwa hayi kwabanye hayi so ngani kuba kungconywana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubela ifoni laye atsho okuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngapho
mina ngumama kaManuel ngihlezi loManuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi but yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-cholesterol bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona esibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angimuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunaleka ukudla okufanele akudle lama-cholesterol bag kona lawa akhosta $4 le-$5 khathesi sekhule seyi-$5 liyi-1 so ubengakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafuna
Emmanuel operate indawo yamanzi we-typhoid so kathi sengisena ama-cholesterol bags so kuzamathole ngathola nzima lokudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole because into zakhona zingaba zedura so imali khona noma ngasebenzi zihlalele nje endlini ku kati kukhona enye i-vitamin C nje bazanika nje okunye okuncane ozangancedisa oales kati akafiki khona sizolethi ngizosebenzisa
siyabonga councillor ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eLuveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okuthi lanxa wakhangela hayi sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselele ukubana enxa inkosi ngasihawukela kuze kuyefika ukuthi izulu line
ikhansili yedolobho yelakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabian Sipha weLuveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eLuveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.